Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 12 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kuyatshengisa uba lo mumo okhona eZimbabwe ukuthi amalungelo abantu awahlonitshwa.
Kulandela ukuchothozwa kwawo nguZulu, amapholisa athi aphambanisile kakhulu ngokubopha owesifazana labantu abakhe ababili abancane.
Mbona i-defense team ka-Trump ilomqansi.
Amagqwetha kamnumzana Donald Trump azaqala namuhla ukumvikela kucala lokuphehla udlakela aletheswayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisishiyangalombili lanhlanu 85 belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebanjwe lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,949. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu phose amane 1,382. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96,845. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 107 million njalo wabulala abangu 2.3 million. Ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Kulandela ukusolwa kwawo nguZulu, amapholisa athi aphambanisile kakhulu ngokubopha owesifazana weHarare labantu abakhe ababili abancane ababonakale kumfanekiso osabalale enkundleni zokuxhumana. Owesifazana lo ubevalelwe enkambeni ye-Rhodesville eHarare labantu abakhe abangaba bengamawele njalo abangaba beleminyaka emithathu kusiya kwemine. Umthetho uyakwala ukubotshwa kwabantwana. Ngokuvela komfanekiso wabo abalwela amalungelo oluntu loZulu jikelele bachothoze kakhulu amapholisa okwenze isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi wethula umbiko esithi iphutha elinje kalisoze liphinde lenzeke. Uthe sebeluphenya loludaba njalo wathi amapholisa ayawahlonipha amalungelo oluntu lawabantwana. Ukuhlaziya loludaba sixoxele gqwetha umnumzana Kulahove.
Lo mfanekiso uncedile ukusipha umbono kulokho okwenzakala phakathi kwamapholisa labantu abasolelwa ukuthi benze amacala kanye lezibotshwa zeZimbabwe. Kukaningi kusiba lezikhalazo ukuthi amapholisa eZimbabwe uma esenza umsebenzi wawo ayephula imithetho njalo ayahlukumeza abantu abasolelwa ukuthi bephule umthetho. Ngakho ke leyi kuba ngeyinye yemizekeliso ekhona elizweni lethu, njalo ngiyathemba mina ukuthi uma kungabanga lokuthi umfanekiso lowo uthunyelwane kubo WhatsApp la kubo Facebook la kubo Twitter bekungeke kwaba into yalutho ukuthi abantwana labo babili babanjiwe belonina umbe lesihlobo sabo ndizothola ukuthi ngathesi ngesikhathi seCovid indaba zokuthi abantu abagqoke ama-mask indaba zokuthi abantu abalangcwadi zokuhambisa kungani kunike amapholisa entshukuntshu yokuthi behlukumeze abantu bephule imithetho ngamandla especially imithetho yabathi ngama-human rights ngoba uyala njengoba betshilo ku-statement sabo ukuthi abantwana bebanjwe kanye lo muntu oselelwa ukuthi uyenze icala ngakho-ke into edifanele yenzeke ukuthi uma befuna ukumbamba umuntu kumasele umbe ezitokisini bekumele bedinge umuntu ongabuya ezogcina abantwana bengekho labo esitokisini ngoba kathesi uma sebebafake esitokisini sekungathi labo abantwana bayaswelelwa icala kanti bona bengazi lutho.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi ukubotshwa kwabantwana laba kube liphutha njalo okuliqiniso yikuthi njengamapholisa bayawahlonipha amalungelo oluntu njalo bayawahlonipha amalungelo abantwana. Ungathini ngalokho?
Amazwi esikhulumi uNyathi kanye lamazwi eminister yeHome Affairs eyiyo ebheke ukusebenza kuye kwamapholisa izikhathi eziningi avame ukuba ngamazwi aqondileyo kuba ngamazwi athi hayi thina siyahlonipha umthetho siyahlonipha amalungelo abantu siyahlonipha even isisekelo selizwe esithi iConstitution kodwa uhlupho ukuthi izenzo zawo amapholisa zikhuluma ngendlela ephezulu amazwi lawo amahle abawakhulumayo. Lowo mfanekiso ungomunye wezenzo eziningi abantu beZimbabwe abakhala ngazo. Sikhuluma ngokukhohlakala i-corruption, sikhuluma ngokuthi wona amapholisa kwezinye izikhathi yiwo aphambili ekuphelani umthetho. Kodwa nsuku le mini asiboni kukhona okwenziwayo ukuthi mbe amapholisa aphambanisayo ebotshwe loba ekhotshwe umsebenzi.
Umnumzana kuda uve ligqwetha sixoxele linye njalo igqwetha umnumzana Dumisani Dube
kuyatshengisa ubala umumo okhona eZimbabwe ukuthi amalungelo abantu awahlonitshwa abantu fanele bevikela ukudlanguzeka ukuphambaniseka kwamalungelo abantu ikakhulu amalungelo abantwana ngesingisi kulento okuthiwa yi-criminal division ukuthi abantwana abaphiyi abahanjiswa emthethwandaba njalo bavalelwe emthethwandaba kodwa khanye into elokhu iqhubekela kakhulu eZimbabwe phambili ungakhumbula ukuthi last week kulo ntombazana kade valele futhi echinoyi ngokuthi uphambanise imithetho COVID athi 16 years uqine phuma sikhitshwa yisikhitshwe court so kuyatshengisa ukubana kubana amalungelo abantu awahlonitshwa ikakhulu abantwana kufanele amapholisa abanayo bavikela ukuphambaniseka kwamalungelo abantwana kodwa sibona kuyibo baqhwele phambili ngodlame baphambanisa izinto okwesibili maybe singabatshela ihlombe ukuthi for the first time bavuma ukuthi baphambanisile but kufanele kube yinto ephelayo njengomuntu emthethweni elingana kufanele sibone wena la mapholisa maybe lo in charge ovumile ukuthi abantwana labo befake ekhejini kumbe esibayeni kufanele simbone ichajwa ehanjiswe emthethwandlaba sivumele umthetho wenze lokho ufanele kuyenzakale ebantwini bonke.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Lanxa ibandla le-MDC liyingxenye yenkulumo ezenziwa ngamabandla aphikisayo amancane leZANU-PF phansi kwePollard, ibandla leli lithi umkhokheli walo omutsha uMnumzana Douglas Monzora kasoze aphatheke emhlanganweni wePollard oza kwenziwa namuhla. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umhlangano lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kodwa akatshongo injongo yawo. IMDC yayiphatheka kuPollard isakhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi bazozohlala phansi bakhulumisane ukuthi njengebandla bami ngapi kutaba lwePollard njengoba sebe lomholi omutsha.
IPollard njengokuyazi kwethu sonke lidale labantu abancintisa kukhetho olwadlulayo ukuthi babe ngumongameli welizwe. Njalo thina ake njengebandla leMDCT okwamanje sesikhokhelwa ngubaba ongazange ancintise njengomongameli kukhetho lwedluleyo ubaba uDouglas Monzoro. Kanti njalo silalo elinye ilunga lomhlangano weMDCT elingumama uThokozani Khuphe elancintisayo njengomkhokheli welizwe leZimbabwe ngokuswelakala kwenhlanhla ke kasaphumelelanga. Ngakho ke udaba lwePollard kusala udaba okumele iphathi iluhlaziye iluhluze ibone ukuthi izalubhatha ngayiphi indlela. Ekwenzekeleni kwalokho ke kumele umama uKhuphe abe ngumuntu okhona ngoba uyaphatheka kulolo daba. Kanti njalo kumele ingatsha zonke zebandla ziluhlaziye kabanzi ukuze zilethe umkhombandlela ozaletha ukuthi siqhubeka kanjani ngalolu daba.
Kunkulumo elithi kumele zigoqele umuntu wonke lifuna kukhulunywe ngani kahle kahle?
Ngivumele ukuthi ngingayibambi ngekhanda mphephethwa ngoba ibandla likhethe iqula eliza kukhokhela kulezo ngxoxo lilimelele. Ngakho okunengi kuza kumunyathwa lugwalo oluza kuphathwa yilabo abazabe besimelele njenge-MDCT. Kodwa engingakutsho ngikuveze ukuthi njengebandla le-MDCT esikukhangeleleyo ukuthi abantwana bonke beZimbabwe ngokuchiyana kwabo ngobuningi bethu kumele sihlale phansi sifake amakhanda ndawonye ukuze silethe izixazululo kumbe impendulo kubo bonke ubunzima esikhangelane labo, kungaba kwezepolitiki, kungaba kwezemkhonomi, kungaba kwezendlela esihlalisana ngayo kumbe esihleli ngayo njengabantu. Kumele sibambisane ukuze sithole impilo engcono kulale esiyiphilayo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Inyathelo likahulumende lokuhlela ukuthi imigwaqo yakuleli yonakale okwedlulise amalawulo i-state of disaster ngesiNgisi selamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye belincoma kodwa abanye besithi bazayicela isivuthiwe ngoba uhulumende engohlala engafezi izithembiso zakhe. Isinqumo sikahulumende lesi sitsho ukuthi kumele adinge imali ngesiphangiphangi alungise imigwaqo yona egetshe lizulu njalo lakhukhula amabholoho. Amanye amagodi asemigwaqweni abikwa ebangele ingozi ezibulalise abanengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda.
Ngempela ivele yi-state of disaster, impilo zabantu ziyachabalala emgwaqweni, amabridge ayawa ayahobokela. Ngikhuluma kanje nje emgwaqweni wekhezi izolo kube le ngozi ebuhlungu kakhulu ebangelwa ngeyokuthi umgwaqo ufile, izimota zehle kuphambana zachayana kwafa abantu. So kuyinto ikwenda kwenzakala nsuku zonke nje emigwaqweni etshiyeneyo kuzibangelwa yikuthi imigwaqo ifile, uhulumende ubengaqakathekisi ukulungiswa kwemigwaqo kumbe isingakuthi infrastructural development okweminyaka eminingi kakhulu. Ikakhulu futhi ngangapha kwelemandebeleni khona bekuwesi ngoba besivele sile minyaka eminingi singela hulumende, uhulumende engasinaki engela ndaba lathi.
Abanye bathi umphathintambo osandakhethwa owe-transport umnumzana Felix Mona kukhanya ewazi umsebenzi ngoba nguye ongaba ephume lalesi sinqumo sokubana imigwaqo ilungisiswe. Ungathini wena ngalokho?
asifuni ukucabangela ukuthi umnumzana uFelix Mona ufike eofisini izolo namhlanje sephumele lesi sinqumo. Ngithanda ukwenza into ethiwa speculation. Kodwa ke ngicabanga ukuthi uhulumende jikelele iminister ye local government uJulai Moyo la ubevele kwazi ngoba eminingi imigwaqo leyi eminye ingaphansi kogatsha lwakhe ezwe local government ukhangelwe ngokubusa kwezabelo ama local authorities ayehluleka ukulungisa imigwaqo angaphansi kogatsha lwakhe la engabe engomunye obelesandla kulokho.
Khona ubona kuzayenzakala na ukubana imigwaqo ilungisiswe kuhle kungela inkohlakalo?
Asazi ke lapho ngoba kahle kahle eZimbabwe i-corruption isiphakathi komkantsho wokucabanga kwabantu lama-institutions ethu lama-systems ethu. Ambona ukuthi kuzaswelakala ukuthi kube khona ubungilimbani obungaba khona lapha lalaphiyana. Kodwa ke kasilinde sibone ukuthi kuzahamba njani. Into eqakathekileyo ukuthi njengoba kwenziwe i-declaration ye-state of disaster, lokhu kutsho ukuthi laloba ngubani owanelisa ukuphatheka ikakhulu inhlanganiso ezizimele ama-NGOs, i-business, ukuthi kule state of disaster kutsho ukuthi uhulumende uyavuma ukuthi laye udinga uncedo lokuthi kulungisiswe imigwaqo.
Umnumzana Angliston Spanta uhlaziya ezombusazwe. Inkampani yezesa Holdings ithi amagesi asephungukile elizweni kulandela ukutsha kwengxenye yesitishi seWange Power Station kuThange, njalo ixwayisa umphakathi ukuthi awalondoloze. Kumbiko ewethu le izolo, inkampani le ithe amagesi ehle ngamamegawatts angamakhulu amathathu kulandela lesi sehlakalo. Izesa ithe umlilo lo olumathe kusigaba sika unit 1 utshise intambo zamagesi lokunye okumqoka lanxa nje yenelise ukuhlenga okunye. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo leMDC Alliance.
Ukusha kwamagetsi eWanki kungabisela izwe emuva ngoba uyakunanzelela ukuthi even angakazi amagetsi vele abeshoda, kukhanyelela ukuthi mhlawumbe kusalungiswa kuwokhayipha amagetsi engezelele. Esikunanzelelayo futhi njalo yikuthi kube lokuchapha obukhulu, kuyasidanisa thina singabantu belizwe uze kuthiwa idizili ichithekile kwaze kwabamba lowo mnumatho. Kuyukuthi abasebenza kuleyo ndawo kumele bahle bawunanzelele masinyane. Amagesi azasihlupha sibili kuze kulungiswe ngaleso sikhathi, kuzathatha isikhathi.
Kungcono yini kumbe osomabhizimusi labanye lokhe kubaphethe kubi ukusilela kwamagesi?
Okwamagesi wona ngokwawo besiwabona, kodwa sesilohlupho lokuthi kulabantu abantshontsha iy'ncingo zamagesi electricity opa. Abantu labo bantshontshe kakhulu kulesi sikhathi ipose ilizwe lonke. Kodwa okusidanisayo yikuthi lapho ezithengiswa khona ophatha amandla kwalaba abasikhokhelayo yibo abanikazi bamakhampani abathenga lawo makhupha ayiletha imali eningi e-South Africa, ngoba uyananzelela ukuthi amarule ihambe egcwele amakhupha wona lawo esiye South Africa. Zimuzi ukuthi bona bathenga leyo khupha isuka ngayo, lapho kufanele ukuthi ikhupha leyana bangayithatha iyemelelwa khona baboshwe. Manje inkinga nje hhayi bazihambela nje santando labo banikazi labo bathengi, kodwa bayaziwa phela abanikazi bamakhupha. Ungananzelela futhi kobulawayo lapha sibe le problem yamanzi. Amanzi njani ezulisina kangaka? Umuntu uyazibuza ukuthi hati amanzi azashoda njani, amamadama achitheka kunjani. Kuzinanzelela ukuthi hhayi amagesi ayiwo apompa amanzi iy'ncingo zitshontshiwa, zitshontshwa nje vele abantu bekhangele.
Umnumzana Albert Mhlanga ngosomabhizimusi. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. inkundla yeZim Live ithi umeli wenotoni edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa obotshwe izolo eseteswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus uzamiswa enkantolo namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi obengumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane wecoronavirus umnumzana Douglas Nyikayarampa uzabekwa eHeroes Acre kusasa. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 omuhle sizwe sikamthwakazi omuhle ngezindawo ngezindawo ngibingelele kuzonke izindawo enkabeni zemhlaba esigcwele khona sonke singabantu baseZimbabwe kakhulu abasakazi bethu basiphathele inhlelo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu basiphathele inhlelo ezindlela engaka kuzele indawo zakithi zasekhaya. Ngithi hayi siyabona madoda isimo sasekhaya impilo esikiyo ukuthi izaphela kwenzenjani madoda, hayi asilweni layo asilweni layo zihlobo zami. Ngithi nje ngifuna ukuphawulela phana kule ndoda engizwe namhlanje sithi yona ile complain mhlawumbe kulezi ndaba ezasekhaya kuthiwa kufundwa ilanguage eyi-1. Mina ke ngibona ngathi kufanele ukuthi lathi sithuthukeni njengamanye amazwe kumbe njengomzansi esihlala kiwo lawo. Siyabona ukuthi ma ufuna ukungena esithuthwini kumbe esiZulu kumbe esiXhoseni kumbe esiTswaneni kumbe esiThanganeni ungena kuleso stitch uvule kuleyo ndawo. So lathi ufanele silwele ukusitela i-freedom naleyo njalo, but singalweli ukuthi mhlawumbe abasakazi amalanguage wonke. Vele angeke amalanguage wonke esakazwe esitishini esiyi-1. Ngake sizwane ngoba phela kuyasakazwa 5 minutes 5 minutes. Yiyo indlela engibona ngayo hlobo zami. Ngisithi lami ngilo mbuzo ngalo baba kuthiwa ngugawulo kathena vele uhlala kuliphi ilizwe manje ukuhlala esihleke into zi-right ekhaya nohlupheka kanje kumbe nule lakhe ilizwe yedwa khona le. Hayi hlobo zami angeke ngibe umuntu kakhulu. Ngiyabonga mbuliso wonke umthwakazi womuhle. Ngithi siphilane madoda, philane sihlobo, silweni impilo ezizadlula kiyo. Ngiyabonga mina ngijahala lapha lesholotsho esigabeni sasenanda esizwe sakonkomo. Ngiyabonga kwamayeza uNkulunkulu akugcine liphephile. Amen.
Kubasakazi bakaStudio 7, igama lami ngumeli Qiniso Ncube, ngilapha eGwanda North esigabeni senqameni. Siyalibonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo ukusilethela izindaba eziqondana leZimbabwe. Siyabonga kakhulu. Indaba engithintayo mina yile indaba ethintwe ngubaba SK Moyo, umgcini sihlalo weZANU-PF, okhuluma ngokuthi kulokusolwa isola abantu osomabhizinisi misi ukuthi abathembeki bakhweza intengo njengokuthanda kwabo. Kungabe kunjalo sibili, kodwa izinto zonakala phezulu nakhona ngale ngaphezulu kulokunye ukukhulune ngokungahambi kuhle. Okungaba kuhle ukuthi ke sizwe bona njengabakhokheli besola besolana bona bodwa, kambe kusho ukuthi bona bathembekile yini, benza kuhle yini? Akula organization engaswela umuntu oyedwa osolekayo. Ake sibezwe besolana bona bodwa, bangasoli osomabhizinisi, kabasolane bona bodwa. Kuze udaba lwe-vaccination lekukhulunywa ngayo, okwenza ukuthi abantu banganabala kuqiniso lokuthi i-vaccination leyi ingeyiqiniso yini, izasiza abantu yini, yikuthi kuvele kukhona ukungathembeki elizweni. Akula muntu othemba omunye umuntu, abantu abasathembeki, lengatsha zikahulumende azisathembeki. Yikho abantu abasela kuqiniso ukuthi into le izobasiza yini kumbe izobabulala. Otherwise nxa iyinto ezobasiza, uhulumende lomlando omkhulu ukuthi asize abantu, ancedise abantu, abhatalele abantu. Abantu balohlupho lokusweleka kokudla, balohlupho lokudinga izinto zokubaphilisa. Bazayithatha ngathi imali yokuthi babuye bathenge futhi i-vaccination leyo, imali yakhona izavela ngayo.
Salubonani, mthokazi omuhle, elinjani lapho elikhona kwindawana zonke la elizama khona impilo engcono, elizama khona impilo engcono ezihlobo zami. Mina igama ngangustendi sibongudube ekhanga sekhezi, kodwa kwamanje ngisegoli. Engizwa zihlobo zami alo msebenzi oyenziwa izanu ekhaya ngabe siyisizwe semathebelelendi siyahlangana sizandla sibumbe mhlawumbe into ezosincedisa singimathebelelendi ke sithi kuphuma kancane ezintweni zezandla ngoba ma ngithi ngiyakhangela kahle ngalokhu okwenzeka ekhaya abantu bamathebelelendi alinasabelo nesincanyana okwenza ngitsho njalo kushone umuntu wesindebeleni kweminye imisebenzi emikhulu yezimpathamandla zelizwe endaweni yokuthi njengesikhulumi sesingundlovu sijhile ukuthi ngabe kuye kwabhekwa futhi ngasoluhlini labantu emathebelelendi ukurecover ukureplace umuntu wasemathebelelendi endaweni kashaba laphaya kodwa kuye kwalandwa elinye isela kwalandwa omunye umbulali esinye isikhohlakali ukuthi sizohlala senze ubukhohlakali baso ngamandla kutsho khona lokhana kuyinkomba zokuthi siyisizwe semathebelelendi angeke safa savusa ikhanda njalo ngezinye zezinto endlela ngizitshela abantu bemathebelelendi ukuthi ake sithini siyisizwe sikamthakazi siphume nini la esingamukeleki khona asamukelekanga thina singabantu bemathebelelendi embusweni ophethe eZimbabwe njengamanje nali isela elingumnangakho isela lesela lehlale lesela noma yiningi futhi bengingajabula kakhulu ma kungenzeka ukuthi imeseji yami ifike kwezinye zalezi zinkohlakale zikwazi ukuwudlulisa lo mlayezo ukuthi sithi singasizwe sikamthakazi sicela ukuthi bake bafunde ukusihlonipha angeke sithi thina silwa nomkhuhlane ofana nalowo ubhebhetheka njengathi uhlupheka kwelizwe leZimbabwe kube kukhona umuntu oyimplimenta umthetho eqedeni angawuncedi angawusebenzisi kanti kutshona ukuba umongameli kusho kukhombi na ukuthi kufanele ukuthi wena ube i-role model yabantu abaphetheka
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-World Health Organization ithi ijekiseni ye-AstraZeneca kumele isetshenziswe lasemazweni afana le-South Africa lapho kulomkhakha we-coronavirus omutsha. E-New Zealand selethe seyisijeziso iziphathamandla zebutho lakwele-Myanmar elisanda kugenqula uhulumente okhethwe nguZulu. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abatshutshisi bebandla lamademokrasi bagqibe ukuhlela icala lokuphehla umvukela abalethesa umnumzana Donald Trump izolo. Ukuthoniswa kwecala leli kuyaphambili namuhla ingqobe isikumagqwetha kaTrump ukuthi amvikele ukuze engadliwa licala. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Okwakathesi esikubonileyo sibona ngathiwa ama-Democrats have managed ukuchasisa lokutshengisa abantu ukuthi ilizwe leli ele-America belisizoba lo dictator ngawuthiwa izinto lezi zaphumelela. So sibona ukuthi hhayi bayenze umsebenzi wabo batshaya into ehambayo.
Nxa sikhangela indlela abatshutshisi bamademokrathi ababeke ngayo udaba lwabo ubona amagqwetha kaTrump eluphatha njani lolu daba?
Sizabona ukuthi baza iveza njani le ndaba besithi vele kwakuhamba njani and why umongameli welizwe uTrump engavimbezelanga abantu labo ukuthi bengayenzi into ezinjalo to be very violent nearly to the point of creating mass execution. So mina mbona defense team ka Trump ilomqanso.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 ngomkhuhlane we-coronavirus yeZimbabwe izolo. Ngemva kokucotozwa nguZulu, amapholisa athi aphambanisile ngokubopha owesifazana labantwabakhe abancane ababili. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump azaqala namuhla ukumvikela kucala lokuphehla umvukela alethiswayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.